Okwamanje sebetshaya isilogani abatsha kubandla leZanu-PF esithi umnangagwa kumele ancintise kukhetho ngomnyaka ka-2028 loba isekelo sombuso welizwe sikubeka sobala ukuthi akumelanga umuntu edlulise iminyaka eyisitshiyangalombili esesikhundleni. Isikhulumeli sebandla leZanu-PF uMnumzana Farai Marapira uthi kabakakhulumisani ngodaba lolu, kodwa wonke umuntu ulelungelo lokukhankasela ukuba umnangagwa abuyele esikhundleni.
What we do in ZANU-PF is we pander to the whims of the people. If the people want that change, and if the people communicate that, then there will be those changes. Understand that the law and the constitution and the democracy is about reflecting the will of the people. If the people want that, then they'll have a referendum. If they do not want that, then we are just going to continue with the constitution as it is.
Ukhokhela inhlanganiso yabalwa impi yenkululeko yeZipra Veterans Association uMnumzana Pastor Magwizi uthi kumele umbuso wabelwane hatsho ukuthi umnangagwa abuse aze agugele ehhovisini.
Nomuntu ngazazama ukukhampenela for 2028 but i-2028 yabona ngangakafika izinto zeziziki ingasendawon abantu bonke babele mthila yebizo singafuneke kuxokozela kunamazwi but umbuso wokuzivuthanisela vele athi ungeke kuzivuthanisela sefanayalo kade kukhona kwamgazi wathi wathina usuyincwazi athi usuyangena kudinasi lawona lowo ungayenza khona lokho ngoba sekushedekile vele okuna kwezinto zangkhona ezenzakalayo ngoba nangokuthathwa kwamandla olegisito sifakwa lokuyenzakala kwezinto kusho ukukhomba khona lapho ukuthi khona kwesi sikhathi abantu bayefuna ukuthi ngasiqhubekise into sobe
uMnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance ukhuza imihlolo ngokufiswa libandla elibusayo.
Sibona kusenzakala into ebisenziwa ngumgabe into ekade isenziwa ngumgabe bekuthi ama-youth kubuye lalo uphiko labomama kuze sekuthiwa hhayi vele sesimu-endosile umgabe. Yikho esikubonayo khona lokhu kusenzakala futhi into emangalisayo yokuthi umnangagwa akalazo yini inhloni zokuthi kubonakala ukuthi akula new dispensation abeyenza even ikhuku ukuthi uzenze wayezenzela yena yedwa. Njalo kutho ukuthi sokuhle kuzitsho khonokho ukuthi ubesimbala ukuthi khona i-term of office yakhipheli kodwa ngenye indlela kutho ukuthi uqalela phansi kuyinto edanisayo kakhulu lokho bakuthi
ubona nganofisa ukufela ehhovisini kumbe kuyini lapho kwenzakala.
Vele ufuna ukufela ehhofisini sesike sakutho ukuthi ukungalungiswa kwendaba yegugu grawundi kuzakwenza izinto eziningi kakhulu eziyanisayo zisenziwa yizanu zisenziwa ngomnangagwa kutho ukuthi ngenye indlela naye ufuna ukuphuma njengomgabe. Manje asazi ukuthi ngubani ozamkhipha njengomgabe ngoba yena nguye okhipha abanye njengomgabe.
Usukhipha Mfundo Love Momaduku ingcweti kwezemithetho njalo okhokhela ibandla le-National Constitutional Assembly uthi akulunganga okwenziwa libandla leZANU-PF.
This idea of a third term is totally undemocratic and ought not be pursued because there are very good reasons, not just in Zimbabwe but all over the world, where presidential terms or in fact terms of offices are limited to 2 terms. It would be to be very retrogressive in our country because we used to have a constitution that didn't limit the number of terms a person could serve as president.
Manengi abathi kubi kakhulu okwenziwa libandla elibusayo loba kusekelwa ngamalunga ebandla leli. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngoGibbs Dube.